ukubana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris, ngiyabonga but Gandhi.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19?
Yebo, umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli yilo elithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein mina leyana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So nga-denature kusho ukuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa eseketisile i-virus wena i-reflex okuthiwa yi-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID, umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini. So kulesikhwehlela, isikhwehlela senzana sivalile sisingile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane. Yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle. Kodwa-ke igazi lona labe lokhu lidlula khampana emaphatshini lingadobhi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale, ngoba wona umuthi yigasi edizove emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi, sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs, kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika ichaya i-spike protein leyana, ichaya ama-amino acids lana ya-oxidizer, kuthiwa kwa-oxidizer is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana, so ingabe isabambelayo ubusikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha, siyawudizova emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo ku-blood stream, ligijime lihambe konke lapho kuyakhona igazi, lifike lisibhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona, kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina ukusizile entweni eziningi. Wona kawelaphi umkhuhlane nxa unathile umuthi, kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic sites, okuthiwa ama-acidic sites, angabi khona, so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele, njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi wonalo?
But Chris, yeah, baningi sibili, noma nje sizagcina sizibophisile, kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka-approva. Sizazama ama-approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase-South Africa, kodwa abantu abaseduzane lathi, wena ungabuyithi umama wami uyagula, angeke ngikukhangele nje, kumbe mina ubaba wami angagula, angeke ngiphonge ukumkhangela, mina ngikwazi ukuthi lo muthi osebenzayo. So abantu esibaziyo abaseduzane lathi, abangani bethu, izihlobo zethu, ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana kwamphana, so far thina sile 100% recovery, and abantu sesibasiziwe bedlula o-300 nxa sihlanganisa abeZimbabwe eHarare, eBulawayo, laseBotswana, laseSouth Africa, and abanye sibakhiphe kumaventilator, abanye sibakhiphe ama-oxygen.
Ngamafitshane, ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kwizifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi?
Yebo, but Gandhi, mina i-background yami i-analytical chemistry, ngastarta le microbiology, ngastarta wonke le bit of biochemistry, ngazokwenza i-marketing much later, and ukusebenza kwami ngisebenza ngingu-water quality expert. So lapho engikhona ngiphethe ilizwe lonke leli engilo ku-water quality, ngisebenza ukubanika amanzi, i-recycled water, ngiyabatreatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleni?
Siyabonga abalaleli be-Studio 7, siyabonga kakhulu. Inkosi inhle, inkosi isinike le nto kuthiwa ngumuthi. Umuthi lo nxa ulesihlobo sakho esithethwe i-COVID, ungadikazi ukukhuluma nathi. siyathi sadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi isihlobo zethu azinge sizekele sisifa so balelwe bestudio 7 ngizacela ukuthi hayi ngalile abantu abagulayo elisele sizabona ukuthi siyakhona yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sike sibe laphe sisuke sebe sizangcono umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela nxa umuntu ezekhuphe isikhwehlela use-right so uzengayasila nje kuphela so kumele abe napha amanzi ukuthi azuze i-energy hhayi siyabonga balele be-studio 7 inkosi libusise lonke
lo-ke bekungumnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo zilalo.